Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 Nhlangula 2022 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Incapacitated ndawo kuti imali yethu ayikwani ukuthi sikwenzwe kodwa igovernment iqhubeke phambili ukuthi ayila mali ukuthi isinike thina sifune idolari yamelika ndawo kuti ngiyo imali iyasebenza athisa sikwenzwe ukuhamba emsebenzini kodwa akathesi esibhedlela amali sinesamali tshwane ndawo kuti abantu abakwanisi ukuhamba
mangena kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende
kuqakathekile ukuthi sistabilize i-economy kufanele ukuthi siqale sidolarize size sithi nxa i-economy sistabilized i-production yethu isikhona ama-factory sevuliwe imisebenzi sikhona sesingakhangela-ke ukuthi okungayenza ukuthi idola lethu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqhathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini
abemandla eliphikisayo le-CCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika abenhlanganiswe i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo ze-O-Level azaphathisa kunhlelo zokufundisa izibotshwa e-Chikurubi Prison zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle bekhalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende abongi abambalwa yibo abenelisayo ukuya emsebenzini ikakhulu abasafundela umsebenzi wobulawayo ubathobile masuku usedulela lolu daba
abasebenza kungatsha ezitshiyeneyo kwezempilakahle ezibhedlela zikahulumende bakhala ngokuthi iholo labo aleneli ukubaphilisa ngakho-ke kungcono baholiswe ngedola lemelika umnumzana Anthony Majongosi umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uthi baqhubekela phambili ngokungayi emsebenzini ngoba bengela mali
sibona ukuthi i-government sifakele ama-salaries imali yakho kodwa sagcina sayenza ama-meetings layo ukuthi siyitshele ukuthi vele asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini kodwa le ndaba yokuthi incapacitated ndawo kuthi imali yethu ayikwani ukuthi sikwenzwe kodwa igovernment iqhubeke phambili ithi ayila mali ukuthi isinike thina sifune idolari yamelika ndawo kuthi ngiyo imali iyasebenza kathi siyaqhubeke phambili sithi athisa sikwanisa ukuhamba emsebenzini siyazama ukuthi sihlangane sihlale phansi ukuthi sikhulume le ndaba leyi kodwa kathesi esibhedlela amali sinesamali tshwane le ndawo yokuthi abantu abakwanisi ukuhamba i-government ingayekela wenza njalo sigcina sonke singakwanisanga ukuhamba emsebenzini
unkosikazi mongi wamathema umongi wesinye sezibhedlela kobulawayo uthi iholo labo lincane kakhulu okwenza behluleke ukunakekela imuli zabo
okwenzakalayo kithi kunzima ngoba kathesi nxa sikhangela ukukhwela kwezinto le mali esiyitholayo kunzima ngoba silezimuli kuningi okudingakalayo kugoqela indawo yokuhlala isifiso sethu yokuthi uhulumende asizwisise asizwele ngoba uyakwazi ukuthi inflation injani le economy wethu yikho sifuna thina imali ethengayo
unkosikazi langelihle sibanda isakhamuzi sakobulawayo obeyekwelatshwa esibhedlela esikhulu sempilo uthi umumo awufice khonale uyethusa
okusesibhedlela kunzima njalo kubuhlungu ngoba esibhedlela nxa ungalaliswanga akudingeki ukuthi uthathe isikhathi eside ulapho kodwa okukhona kunzima ngoba udokotela balutshwane elindelwe ngabantu abaningi okuyingozi kithi ngesikhathi lesi se-COVID-19 isikhathi sesiside abezempilakahle bekhonona ngeholo labo uhulumende uyakwazi okokuthi ngabe usekulungisisa abantu bathole abakufunayo
ngasikhathi sinye abezempila kahle esibhedlela sePhirenyatho eHarare balokhe betshengisela, kodwa namhlanje bavinjwe ngamapholisa ukuthi babhode egumeni lesibhedlela. Udokotela Danford Masona, unobhala jikelele wenhlanganiso eZimbabwe Hospital Doctors Association, utshela iStudio 7 ukuthi izikhalazo zabo lokhe zingakaphendulwa. Izisebenzi ezibhedlela ziqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokwala isilinganiso seholo abesifakelwe nguhulumende besithi aseneli ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni. Abezempilakahle bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kudola leMelika, bethi umumo womnotho awusavumi ukuthi behole idola leZimbabwe eligugudeka isisindo nsuku zonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthetho ndaba kamantshi namhla walile ukukhulula umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Dole ngemali yesibambiso sebail, isithi ababili laba bayingozi emphakathini. USikala loSithole bangamalunga ephalamende njalo ngabebandla eliphikisayo ele-CCC. Babuthwe ngeviki edluleyo besithiswa icala lokuphehla udlame eNyatsime. Umantshi uthe kumele ababili laba baqhubeke bevalelwe njalo baphindele emthethwandaba Classic ngenyanga ezayo. Amagqwetha abo athi azaphikisa isinqumo lesi edalele High Court. Izakhamizi zelokitshi lelobhengula kobulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu njalo ababikwa bebangele ukubhubha kukamnumzana Langelihle Zonda Dube, umhlali wakuleli dolobho. Umhlangano lo obuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olukulondoloza ukuthula olwe-local peace committee njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-neighborhood watch committee. Uze sizwe okuhlafunwayo kulolu mhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqwe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda.
Lomhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-Local Peace Committee eLobhengula, behlangane lezakhamizi zeLobhengula ngaphansi kwebhupra. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo-ke li-Local Peace Committee eLobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina The Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo sesenzakele ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yalabo abantu abalama matches lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini bayathathelwa impahla izakhamizi sezihlala zethukile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa abe community liaising labe public relations labe chaplaincy ade bekhona labo ukuzochaza lomhlangano njalo bekulembuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le inye futhi ingozi ezayenzakala besebenzelana nabafundisi lama local peace committees akhona. Ngabe thina sinanzelela ukuqhakatheka kokubunjwa kwama local peace committee ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxa kule ngxabano njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi lamapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi bezisethe sicala komunye umuntu kodwa bebekhangele ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa ibamqoka yule ama-neighborhood watch committee. Thina njenge-Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo ngwe-neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo-ke le ndaba le eyama-suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe-ke amabhokisi okuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip-off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. njalo kukhuthaziwe abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhane ngani uyawona bakwanise ukugijima beyiripoti abancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashets ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imhlangano enje iqhakathekile ukuthi yenzakala ezigabeni zonke, ngoba laba amadzotsa sehambe thwela amabhemba kukhangani sebechela.
Lowo ngumfundisi uSenesibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, wexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi engakhethwa angene embusweni ngomnyaka ozayo, uhulumende wakhe uzamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika ukuze umnotho udlaliseke. Umbiko awethulele uZulu enkundleni yeTwitter, umnumzana Chamisa uthe kubalulekile ukuthi ilizwe lisebenzise imali yemelika njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009, ngoba sekusobala ukuthi idola leZimbabwe alilahlonzi, nanko liqhubeka likukudeka mihla nemihla. Amazwi kaChamisa aza ngesikhathi ababalisi labazempila kahle bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. UChamisa wengeze wathi uhulumente wakhe uzaqeda njalo inkohlakalo yona yathi isibhakhile elizweni. Amazwi kaChamisa agcizelelwe lilunga lebandla lakhe njalo engusomabhizimusi uNomzana Abednego Bebe.
Inhlupho eziningi esilazo njengamaZimbabweni zisukela ku-corruption esigxile kakhulu ku-government, yaze yachithekela kumakampani azimeleyo, yacina isichithekela lasezimulini. So ngaleso sizathu nxa azange siqade ukuchwala lokhu sithi corruption, kutho ukuthi lizwe kali ngeke lalunga ngokuqala lokhu. Okwesibili, ukuxhwala lokhu okusetshenziswa nguhulumende kusukela kanye e-Reserve Bank. E-Reserve Bank uzafica ukuthi ukuxhwala kwangkhona kuyikuthi izimali eziphuma e-Reserve Bank zingena e-Reserve Bank kazibekwa kazikhulunywa ngendlela ukuthi babekwazi abantu ukuthi kwenzakalani. Kulezi mali ezivela ngaphandle kwamazwe zifikele e-Reserve Bank azikhulunywa, azibekwa ngendlela ukuthi zaziwe ngabantu ukuthi zihamba njani. Kulezi mali-ke ezenziwa ngaphandle phansi komhlabathi lazo kazikhulunywa kuhle, kutho ukuthi kulokuxhala okukhulu kakhulu okusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende e-RBZ. So kuqakathekile ukuthi-ke kulungisiswe khonoko nxa sesilo mbuso omutsha. Bese ngibuya-ke ku-full dollarization. Kuqakathekile ukuthi si-stabilize i-economy, kufanele ukuthi siqale si-dollarize. Size sithi nxa i-economy si-stabilized, i-production yethu isikhona, ama-factory sevuliwe, imisebenzi sikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungakho okungayenza ukuthi idola lethu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqhathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini, sesikufaka in place, then uhulumende sesebenza ngendlela.
Likhuluma nge-full dollarization yomnotho baba Bebe, ukusetshenziswa kwe-dollar leMelika njengemali yeZimbabwe eyinsika. Kodwa siyabona ukuthi umphathi intambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi kungenziwa lokho kuzawubulala umnotho weZimbabwe uhle uguqe ngamadolo ngisho lamabhanga avalwe.
Uyakwazi Ntukamili, nxa ungakhumbula kuhle kuhle ngobaba kuthiwa nguMthuli Ncube, uvele yena mbone ngani kule mbuzo emningi ngaye engaphendulekanga. Okwakuqala wasuka lapha ebaleka eZimbabwe, evalelwa ibhenki engumuntu obalekela iZanu PF ukuthi yamhlukuluza. Okwesibili sithe simbona esenxuswa iZanu ukuthi abuye azesebenza kuleli eleZimbabwe onguminista, samuzwa esithi okwakuqala azakwenza ikukhipha i-bond note. Khathesi-ke osokusimangalisa yikuthi usenguye futhi yena lo owabuye sithi ufuna ukukhipha i-bond note, osesithi lona i-bond note yilo eli-right ngoba yilo elizakwenza ukuthi umnotho uthuthuke. Umnotho uthuthuka njani ngemali edivaluwa every day? Uzafumana ukuthi abantu laba abanye abathi bangamaprofesa bazakwenza ukuthi abantwabethu bagcine sebesesaba ukufunda babe ngamaprofesa, ngoba ezinye izinto abazikhulumayo kazimake sense ntungameni.
Unomzala Mpedinko Pepe ngowebandla le-CCC njalo ungusomabhizimusi, weqoqa lo Ntukamenkomo we-Studio 7. Untungamili kuklopke njalo, lengweti kweze noto, unuzana rejisho kwenye oti, ngomumo okona akulula ukuthi ilizwe libuyele ekusebenziseni idola lemelika.
I think you want to leave so good knowledge to set up the dollar as the economy. Gulula, what you call me, but the Nakanela, then a move a lot of dollar as the coin. Let's say, I'm a bank here to in their foreign currency accounts offshore. They were sitting on money over 7.5 billion. Tends to arise, I might get another later locally, onshore, we economy is bad. Yes, the government would dollarize. I just enjoy the thing. So, our bank won't get a bond with our capacity over our reserves and our. So, this is what I think the reserve year 1 billion, the year 6 life, even be. So, what's the cool of the dollarizer? There is support that dollarization and going on. Why is the mic put it?
Kodwa bathi abe triple C ngo-2009 kwenziwa i-full dollarization umnotho wasebenza kuhle ngakho akula lutho olungehlula kathesi ungathini ngalokho
yikho engaphambili ngikhulumile ngathi ngo-2009 amabhanga eZimbabwe wonke ama-commercial bank ayehlezi phezu kwemali maphandle kwamazwe athinga ama-foreign assets esingathi ngama-reserves adlula 7.5 billion bawa unlock ngokudollarize ikubona ama-bank dollarization ayanika abantu ama-loans ngama-US dollar khathesi akula bank engakhuluma ukuthi ilama-offshore reserves anjalo angasupporta full dollarization ikubona ama-dollar aso-securitize babo khathesi ngama-dollar normal avela ku-export ngama-dollar avela ku-diaspora remittance akula mntu othi uhlezi phezu kwama-reserves anjalo what's cool was that 2009 bekulula ngoba amabhanga ngwawo adila imali yangaphandle kwamazwe eyinye ehlezi ngaphandle kwamazwe ikubona bengafuna ama-letters of credit bebebhadala nje ungayenza into zakuma-transaction ahambe
njengoba uyatsho shoko ukuthi i-dollarization ingaba nzima kuyini okungaba lula ikusebenzisa irandi kumbe kuyini kahle kahle
iqiniso elikhona yingaba lula ukuthi senza ukuthi ayi-social contract ilebhaka ihlale phansi ubhizimusi behlale phansi lohulumente bevumelane ukuthi ayi-social contract bevumelane ukuthi ama-private amalapha for inyanga ezingu-six ezilandelayo zihamba so phinde suke kunabo sivumelane ukuthi indlovu ephakathi kwendlela yi-exchange rate asivumelane ukuthi idollar livela lilaphawa awuyangisi ukuthi idollar trees 1 to 2,000 against the American dollar.
Umnumzana Reggie Shoko yingcweti kwezenotho bexoxa lo ntungameli nkomo weStudio 7. Ulive Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ikakhulu inkinga ababhekane lazo emazweni anjengekwele South Africa. Uhlelo lwesizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu osebenza kwele South Africa.
Siyegoli ngo-2004.
Ye, wasusenzani ufika khonapho? Kwaba nzima kangakanani ufika khonapho lanamhlanje?
Ufika kwami eGoli, ngiyabe ngiqambamanga nxa sithi kwafika kwaba nzima eGoli. Shithi ngafika eGoli kumfuko wethu, vele ngathi ngisuke ekhale, kwakusele connection lo msebenzi owamele ngifike ngowenza lapha eSouth Africa.
Singathi vele kwakususeZimbabwe kwini? Ye, wasusenzani khonapho?
So ngafika lapha eSouth Africa bangamukela kahle, ngafika kanje hayi ngahlala nomfowethu kahle, hayi akuzange kwabe problem kuze kube manje ngathi. Wasengihambisa emsebenzini lapho wayengitholele khona umsebenzi, ngafika kukhulisana labelungu, abelungu bathi hayi wena ula experience, ungena experience kanjalo, hayi ngona siqalise watch is digital emuva. Ngathi hayi akula problem, mina into engilandile eGoli yizosebenza.
Yes. Then
ngaqala ke ukusebenza ke watch izitshala e-restaurant endaweni yokudlela.
Ye, kwakunjani ukusebenza endaweni yokudlela wona kubona kwakho?
Ah, ukusebenza endaweni yokudlela hayi yimi azange abanzima kakhulu ngoba mawuseza and mawuseza restaurant very mosti bande bane abathola abantu basekhaya ngikabuhlangene nje la South African but most kwa abantu basekhaya bekufundisa umsebenzi sebenza hayi ngafunda umsebenzi ngwatsha ngwatshitsha almost 1 year ngwatshitsha emuva then the other year basebengisusa lapho bamfaka kwa department then second year futhi mangisusa kwa department le bangisa kwa department the other year futhi nasuka futhi since ya kwa department uthenge i department le engangiyo nganse sebhala lapho sengenza lesusha umuntu ngathi hayi amelanga ukuthi ufanele ngabe lapha ngendlela ohlanipheka khona hayi ngicabanga ukwenza induna mina ngicabanga ngenza induna wathi hayi ngizakufundisa akusethanga sikhathi futhi lakho ukufunda kwangkhona already umuntu evela esuke eZimbabwe eZimbabwe kasigudu ngoba besenza ama course navele ngangisuke ngenzile i course le yama computer so ngangigudu vele in teams for ama computer so uthethe mfaka lapha na vele yima zanga ngaba le problem hayi ngafunda ngasebenza kuze kube manje lokho embambele lokho engisebenza.
Yeah, so umanager kumbe sibeke sithini?
Yeah, hayi manje ngi manager lasebenza khona, i general manager.
Yeah, kunjani ukusebenza khonapho nxa sesikhangela lokwenzakala kule South Africa?
Ukusebenza khona bekumnandi. Kodwa kusikhathi akukho mnandi ngoba lapha mawusebenza egoli akufani lasekhaya ukuthi mawusebenza yabo kwa Friday Monday to Friday hayi. Ngiyasebenza nge Saturday Sunday ngiyavuka ngi off ngizohlalela. Lapha egoli akufani lasekhaya ukuthi Saturday lawa Saturday ikho ama days abelungu abakudinga khona. So yi difference enkulu kakhulu so uyabuzitshela ukuthi Saturday mina ngihambe ngoba egoli kumnandi kuyazonanda kuphela. So uyabuzitshela kanjalo kodwa lapha egoli yabufunakala emsebenzini so yihlukana kwangkhona ukuthi lapho uthole off during the week.
Ye kodwa kwesebenzeka yini njengoba kule operation Dudula kumbe libhekana nobuzima?
Ubunzima sibhekane labo for sure asifuni khama amanga ngoba indawo lezi zokudlela vele most ziphethe yithi abantu basekhaya la insebenza khona lokhu besakhona abantu besekhaya ingaba yibankoda abayishisa ukukhomba ukuthi abala maphepha and under pressure. These days vele hayi akusekho mnandi njengakudala manje sokulephoibe ngoba isebenza ucabanga ukuthi uzabona abantu sebetoyitoya phandle or abantu sebegida phandle ngoba kwenye kwenye iday bake babuya batoyitoya phandle lucky ungamulawa wayikhona waphuma wakhulisana lawo basuka badlula bahamba. So okwamanje hayi akusekho mnandi vele ma usebenza yabo sitshela ukuthi sinisebenzela nje ukuthi imvuke niphila nithole okokudla nokuthi abantwana bevuke bese esikolweni ngoba most esebenza labo ngabantu abalengane zabo ezilapha ezifundayo so babesebenzela ukuthi iy'ngane zabo zivuke zithole uhamba kodwa khona eqinisweni hayi akusekho mnandi njengakuqalile odudula abahlupha lawa these days vele ingxoxo siyidudula kola nxawani kola besebenza libazele ngiva kuphi today baye kuphi so akusekho mnandi njengakudala.
Ye kuphosela ukugcina baba.
Hayi engakutsho baba uDube ukuthi hayi khona ayisoke sibambelele zwini ukuthi i-coach namhlanje yilaba kuzothi bazokhuluma ngendaba yama permits ngoba iningi lawa labantu esizoza lawa abasebenzisa ama permits futhi ama permits yabo azo expire endlini bawaridi into abakwazi ukuthola lawa manje abathola kulo muntu sokwazama vele bazitshela ukuthi hayi angeke bathole so inkinga lo msebenzi lokuphela ngoba already kula bantu esibatrainayo okuthiwa mele be replace laba bantu each and every month kula bantu basekhaya kumele abathiyayo umsebenzi abamiswayo ukuthi bethini utshela ukuthi wena yekela umsebenzi amasetha akho asekovalide so impilo inzima kakhulu. Siyathemba ukuthi leso plato uNkulunkulu uzasihawukele imbazo kuvuke kuright lathi sike sibuyele ekhaya sike sithole umsebenzi sithole njengabanye abantwana singela pressure besilayo njengamanje hayi mangesile pressure akukho mnandi ukuhlala emazweni babuduze akukho mnandi kunzima kakhulu into engayitshela abantu njengamanje ukuthi hayi we pray ukuthi one day izinto zilunge ekhaya lathi sivuke sibuyele ekhaya. Into esiloyiswa ngabantu most of the time abantu sebephefele ukuthi ngabe sisezinkwadwa ngabe senzani ngabe asikeza suku kuwona so uwishi lathi ukuthi sibuyele eZimbabwe sihlala lathi ekhaya.
Lo ngumnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu odabuka eZimbabwe osebenza kule South Africa sixoxe laye eseJohannesburg. Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku asetshenziswa ezifundweni ama-textbooks ezifundo ze-ordinary level ukuze zisetshenziswe e-Chikurubi Maximum Prison lapho umkhokheli we-Athuzi avalelwe khona njalo siqale inhlelo zokufundisa ezinye izibotshwa. UMavis Gama usedulela lolu daba.
Lokhu kuphuma kusicelo esilotshwe ngokhokhela uhlangothi olubona ngezemfundo ku-Athuzi umnumzana Gerald Tavengwa ulandisa kabanzi ngalesi sicelo sabo.
This is coming from the background where amalgamated Rhodesia Senior of Zimbabwe president Obed Masaraore was arrested for trumped up murder charges. So there's a research department liaising with the national president. We decided that we needed 25 schools at Chikurubi maximum prison.
Lokhu kuza ngemva kokubotshwa komkhokeli we-Athuze Setheswa icala elingaqedakaliyo. Kungakho njengohlangothi kanye layomkhokeli wethu sikubona kufanele ukuba sivuselele izikolo khona eChikurubi maximum prison.
Uthabengwa uqhubekethi abaceli ncedo lwengwalo kuphela.
Textbooks are needed. Any teaching resource material is greatly appreciated. Syllabi is appreciated for all subjects, ordinary level subjects. We appreciate the help that you get from the Zimbabwean populace.
Ingwalo ziyafunakala layiloba yiphi impahla esetshenziswa kuzokufundisa izifundo zonke nje zesibanga se-ordinary level. Siyalubonga lolu sizo esizaluthola luvelela kuZulu.
Umnumzana Tafazwa Jigandiwa, intatheli zindaba esebenza izimele, uthi kuyancomeka okwenziwa ngabe-R2s loMasaraure ukufuna ukuvuselela ezemfundo eChikurubi Maximum Prison.
Kuyinto enhle nxa ifuna ukufundisa abantu khona ngale jele. Akabafundisi, ayisiwo wonke umuntu ongafuni ukufunda. Lalaba abasentolongweni khona ngale bafuna ukufunda ngoba labo lilungele labo. Babekhangelela ukuthi lelo lungelo yenziwe ngendlela. Siyamkhuthaza kule nto asefuna ukuthi ayiqalise khona ngayo entolongweni.
Umnumzana Nkosi Nathi Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Okwenziwa ngobaba uMasaraure kuyancomeka kakhulu ukuthi ngapha ebotshiwe esejele eChikurubi athathe lelo thuba enze le nto ayijwayeleyo njalo ayithandayo. Oyokufundisa efundisa izibotshwa njalo ebona ukuthi angawesti lelo thuba ukuthi ehlale nje emelele ukuthi kumbe ezaphume. Hayi, kuhle kakhulu. Kufuneka nje lathi njengabazali sizame lokho esikwanisayo, simncedise kumbe ngamabhuku loba whatever akufunayo.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla enhlangothini ezigoqela olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS kanye labogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary ukuzwa imbono yabo phezu kwalolu daba lokuvuselelwa kohlangothi lwezemfundo eChikurubi Maximum Prison, ngoba incingo zabo bezingasatshelwa kanye lemibiko ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Singazehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezigokela namhlanje. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe idola leMelika. Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo the ordinary level azaphathisa kuhlelo lokufundisa izibotshwa eChikurubi Maximum Prison. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisanga ngenjabulo ngumthembo osithembayo ukhiphe sithube ngisithi asidibaneni wapha 6 ekuseni. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.